Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mkela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 11 Ncwabakazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende usephe ilayisensi umsakazo kamabona kude oweKwese TV ongamnumzana Strive Masiwa. Inhlanganiso yamagqwetha eLaw Society of Zimbabwe ithi izaqhubeka ikhulumisana lohulumende kanye loZulu ukuze kube lokhetho olukhululekileyo njalo lokuthula ngomnyaka ozayo. Kuyanyakazela edolobheni leGwanda lapho okuzaba khona lo mhlangano weZanu PF ozakhokhelwa ngumongameli Robert Mugabe.
Angazi ukuthi kuma lo othi kuyanyakazela uyabe sithi ukuthi abantu baqhubeka bezenzela abakwenza suku zonke ukuzama ukuziphilisa bona labantu ababo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usephe umsakazo weKwese TV ilayisensi yokusakaza. Iphephandaba leNewsday lithi umsakazo lo uzathwalisa nzima imisakazo yeDSTV eyeMultichoice. Lumsakazo ukhangelelwe ukuba khona kumazwe angamachumi amabili kusiya phela umnyaka, amazwe la abalisa eNigeria, Kenya, Uganda. Kodwa ke okwakathesi lumsakazo uvele useBotswana, Ghana, Lesotho, Rwanda, leZambia. Inhlanganiso yamagqwetha eLaw Society of Zimbabwe ithi izaqhubeka ikhulumisana lohulumende kanye loZulu ukuze kube lokhetho olukhululekileyo njalo lokuthula ngomnyaka ozayo. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweLebotswana.
Umphathi ntambo wenhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe umzana Mishek Hokwe ujele iStudio 7 eHaboron lapho ekade engenele umhlangano wamagqwetha aphuma kumazwe angaphansi kwenhlanganiso yeSADC ukuthi amagqwetha akhulumisane kakhulu ngokulwela ukuhlonitshwa komthetho. UHokwe uthi ngenxa yodlakela ulande ukuba khona ngesikhathi sokhetho bazaqhubeka bekhulumisana lohulumende kanye nezinye inhlanganiso bekhuthaza ukuthi kungabi lodlakela.
Certain events have been happening in the region. Recently
sisikeza bona ukuthi kulezi ndaba eziyiniyo ezenzakile emhlubulweni wethu, okufana lokuvota okwenzakele edali lepalamende yeZimbabwe kanye leSouth Africa phezu kokusebenzisa izandla kumbe ukuvota nsitha. Njengamagqwetha simela umthetho ukuthi ohulumende bawuhloniphe.
UHokwe uthi ngenxa yokuthi bakhangelele ukhetho olungaba lokudlakela eZimbabwe sebeqale ukukhuthaza inhlanganiso kumbe amabandla azaphatheka kulolu khetho ukuthi kungabi lobudlwangudlwangu.
As Law Society of Zimbabwe, we believe in justice and the rule of law. And obviously,
singabantu bayo, akulasizathu ukuthi kuliwe. Thina njengenhlanganiso yamagqwetha sikholwa ukulandela umthetho. Ngakho sesikhulumisana lohulumende kanye loZulu ukuthi singabantu banye, abantu kumele benelise ukukhetha inkokheli abayifunda kungela kwethuselana.
UHokwe uthi bazaqhubeka bemela labo abangazithola behlukunyezwa kumbe bengaphathekanga kuhle ngesikhathi kulanda ukhetho kodwa bengelamali yokudinga ukumelwa liqetha. Umhlangano wemagqwetha eSADC obuseHaboron ubanjwe ngaphansi kwesihloko esithi umsebenzi wamagqwetha uqakathekile ekuthuthukiseni inhlanganiso yeSADC. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeHaboron kweLebotswana.
Kubikwa kunyakazela edolobheni leGwanda lapho okuza kuba khona lomhlangano werally okhokhelwa ngumongameli Robert Mugabe phansi komkhankaso othiwa Youth Interface Rally. Lumbuthano uzenzelwa egcekeni lePhelandaba Stadium. kodwa isakhamuzi seGwanda umnumzana Thandeko Zintimkandla njalo oyisiphathamandla sebandla leMDCT utshele iStudio 7 ukuthi uZulu waleli dolobho uthi kasoze aye embuthanweni lo kodwa kuzagcwala abavela kwezinye izigaba.
Angazi ukuthi kuma lo othi kuyanyakazela uyabe sitsho ukuthi abantu ngiphakathi edolobheni njengamanje abantu baqhubeka bezenzela abakwenza nsuku zonke ukuzama ukuziphilisa bona labantu ababo. Kasiboni lutho, akulani olutshengisela ukuthi ngabe lowo mkhosi obakaza kangaka uyabukhona kuhlahla. Kuke wabonakala abantu ngabona abade abalitshumi lanhlanu 15 bezama ukugidigidima behlabehlabela nge-Discord khonapa bezama ukuqoqa abantu. Kodwa abantu azange babanake, azange babaqhakezele, azange babatshayelele amakhwelo. Wonke umuntu nje uzenzela khona lokhu akwenza ukusa kwamalanga udinga ukuphela akunyakazela sibili hayi thina abanye kasikakuboni.
Ngezinye indlela singabona iphelandaba stadium igcwele kusasa kutsho ukuthi abantu babe bezihambele ngentando yabo.
Hayi kangiboni bezihambele ngentando yabo njani ikakhulu abantu bemaphandleni badelelwa kakhulu ibandla leli iza kuba amabhasi lamaroli bayekhona lemakhaya bethuselwa abantu ukuthi nxa ye ungasahambanga ungasagadaka ibhasi siza kwenza lokhu lalokhu lalokhu. Abantu ye bangaba khona njengoba beza kuba khona estadium kodwa kukhumbula ukuthi bazababuthi nxa zonke lezi ezematisawo baze bayefika komlimba phansi le phambi kwawomadlambuzi bayefika esikwalakwala le khatshana eBrightbridge bayefika khatshana khona le eGwatemba asoze bayekele ukuba khona ngoba nimoda zizaphuma bazakwethuselwa athwalwe indawana yonke le eMatsalo bangaba khona ye kodwa-ke nje abalapha sibili bona abahlala emnyango westadium ngibona balutshwana abaza kuya khona.
Nxa kuyikuthi abantu ababanjwanga ngamandla nxa babe begcwele kutsho ukuthi babe bevela kwezinye izigaba na?
Ye abantu bavela kwezinye izigaba inxa ziyaqalisa ukubathulula namhlanje ntambama ngoba nxa kungenjalo vele akubalutshwana abantu abangayo emhlabeni lo njengoba ngizitsho abantu badiniwe anti bayakhuluma siyabezwa abantu kulezi nsuku bakhangelane lobunzima bona lobo bubonwa yilizwe ngubani ozachitha isikhathi sakhe siyakuzwa ingoma endala esihlathele inyaka phosa yamashumi amane elokhu etshela into efananayo ethenjiswa izithembiso ezingafezekiyo ezingekho abantu sebakunazelela ukuthi okunye nje yikumbakumba izidlebe zabo.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi seGwanda njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eGwanda. Amalungiselelo okukhumbula abalweli benkululeko eZimbabwe yasifika esibangeni esiphezulu elizweni jikelele kodwa inhlanganiso yebhetshu likaZulu imanyene labalweli benkululeko beZebra Freedom Fighters sebethe bavumelana ukukhumbula amaqhawe alwela ilizwe kodwa uhulumende wabancitsha inhlonipho yobuqhawe abalele emathuneni kaZulu mathupha aweLady Stanley Cemetery koBulawayo. Okunenga sikuzweni kunompumelelo moyo ekhona le kobulawayo.
IZimbabwe iphakathi kobushishi bokulungiselela ilanga lokukhumbula amaqhawe alela ilizwe alele kundawo ezehlukeneyo umhlaba jikelele besuthuna umbuso kwabamhlophe abasebewuthumbile. Phakathi kwawo wonke amaqhawe asakhothamayo alwela ilizwe, akhona afa ilizwe lingakathathwa lalapho selithethwe, kodwa uhulumende wabancitsha inhlonipho yobuqhawe kabalalanga emathuneni amaqhawe aziwayo, kodwa bangcwatshwa endaweni ezehlukeneyo. Isikhumbuzo lesi siqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi, "Commemorating the sacrifices of the unsung heroes, truth, our tool, our pride." Umabhalane we-ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe umcimbi wabo uyoqala emathuneni eLady Stanley Cemetery koBulawayo ekuseni ngehola lesificamunwemunye uyephelela eStanley Square eMakhokhoba.
Sizahamba eLady Stanley Cemetery lapho kulele khona ama-senior commanders amaZebra sisuke lapha sibe le-march sesiqonda sizaba le match sesiqonda eStanley Hall.
Ethi uNcwabakazi 14 lilanga elikhulu kibo ngoba bayabe bekhumbula amaqhawe alwela ilizwe ngakho abantu baze ngobunenyi. Ilunga lenzaphu elalwa impi liwuvuyo lebutho lenzipra uMnumzana Cetshwayo Sithole uthe kulilanga eliqakathekileyo lokukhumbula imiqondo lenjongo yokulwela ilizwe ethi bafuna ukuthiya ilifa kwabasakhulayo.
Kusikhumbuza ukuthi sibuyele back kunjongo enkulu ukuthi abantu baloli lizwe batholile yini izithelo ezokulwela ilizwe kangaka.
Emathuneni ephelandaba kobulawayo kulele uLazarus Nkala, uShelton Ncebetsha, uMhlongelwa Ndlovu, uSamuel Ndebele, uJini Ntutha, kuthi uBrigadier General Sigoge wathi atshiswe umlotha wakhe uyelahlelwa kumfula uZambezi, labanye abahlukeneyo abalele endaweni ezehlukeneyo ababalisa uThenjiwe Nesabe. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngunophumelelo Moyo.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo fast 8. Ngiyaxolisa ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Ku-Live Talk elamhlanje sixoxa ngekolitshi le-Robert Mugabe University elithiwa lizakhiwa nguhulumende ngemali edlula ibhiliyoni elilodwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umongameli Donald Trump usephindile njalo ukuphosela ele North Korea amazwi aqatha esithi ibutho leMelika lizimisele njalo lihlome okokuthi ele North Korea lingalokotha lihlasele abangane beMelika lizawukhomba olotshwala. Iziphathamandla zeAfghanistan zithi ukuhlasela okwenziwe esinye isigaba ngamasocha ebutho lomanyano wamazwe omhlaba kuthiye abantu makhaza abalithumi lasithupha befile. UNkosazana Phethe Ncube weZimbabwe usemangalise abaningi ngemva kokubhala ugwalo olunambitha impela kungelani lokuthi esikolo wagcina ngoform 4. Ugwalo lakhe lolu olulesihloko esithi yeka ukumthanda kwami lulonda izandluphe lezangikhathaze ezitholakala emtshadweni. UBenedict Nhlapho uxoxa loNkosazana Ncube ngogwalo lwakhe lolu.
UNkosazana Ncube uthwetshulwe yingwe eHobhodo ePlumtree ngo-1971. Uqale imfundo yakhe primary khona eHobhodo engakayifunda eHlanganani. Isekendari yakhe wenzele eKhalanyoni lapho okufike kwaphelela khona iphupho lakhe lokufunda ngoba ungasela mali. Le yinto ebihlala imhlupha emoyeni kwaze kwathi ngo-2014 walilonda leli phupho ngokubhala lolu gwalo olunambitha impela.
Ngifunde ngaze ngafika kugwalo lwesine emfundweni ephezulu. IsiNdebele bengisithanda kakhulu and nezingwalo zesiNdebele bengisithanda kakhulu bengingasifeli isiNdebele ngiphuma ngo-A njalo nje. Gwalo lolu veza njengesitsho kwesitsho sabadala esithi umendo awubhuleki. So likhuluma ngezigigaba zomendo ezinyantisayo nomvuzo wokubekezela phakathi.
UNkosazana Victress Mathuthu, umgcinisihlalo wenhlanganiso yabomama ezim imbokodo esebenze noMancube kwethula lolugwalo emphakathini uthi bayazigqaja ngomsebenzi wakhe.
Umama ozikhulele emaphandleni endaweni yakoHobhodo ePlumtree akafundanga kakhulu okuya ngapi, kodwa namhlanje ngokusizana lembokodo usengumlobi oselogwalo lakho oselukhuthiwe. So namhlanje sikhuthaza omama ukuthi loba yini ungayenza ofisa ukuyenza, so long nje uzaba kumama uzethembe.
Le yinto egcizelelwa nkosikazi Nomazwe Dube.
I'm sure omama abaningi bakhona ngaphandle lapha balaso isifiso sokuthi benze kanjalo. We are so proud singomama ukuthi siyakwazi nathi ukuzimela njalo siyathola usizo lokuthi sibe lenqubekela phambili. It's empowering us ngenye indlela esingazi ukuthi sithini.
Unkosikazi Ncube uthi ugwalo lwakhe lolu lukhuluma ngomalukazana owafika waba inyumba, uninazala wamzonda okwebululu waze wenza indodana yakhe yathatha umfazi wesibili. Loba kunjalo lumalukazana waqinisela waze wathola umntwana ongowakhe, zamjikela umfazi wesibili waze wagcina ebulele owakhe umntwana ezama ukulwela ukuba lixhakela. Unkosazana Ncube uthi sikhulu isifundo esimunyethwe ilolu gwalo
ukuthi omama babekezele emshadweni. Kanti nabo baba kufanele babekezele noma kungasatholakala ngumntwana, akumelanga simhambele phambili uNkulunkulu. Uyazi ukuthi uyabehleleni ngomuntu, njengoba siyabona lapha kugwalo umama lo uphinde wamthola umntwana bekuthiwa uyinyumba, ebizwa ngenyumba, ebizwa ngamagama amaningi ama-abuhlungu, kodwa ekugcineni wamthola umntwana.
Umculi weZimbabwe odumileyo otholakele Ndlovu ukhuthaza omama beZimbabwe ukuthi bengafika kwele South Africa bengaziteleli, kodwa bebekwazi ukuthi loba yini enziwa ngabakuleli labo bengayenza.
Sibusisekile kakhulu ngoba uNkulunkulu waye wangenela basincedisa ukuthi sithole ama-permit, and siyayilwela le nto ukuthi sibe njalo sihlangane labo siyenze lokho ababa befuna ukuthi sikwenze, ukwenzela ukuthi labo bebone ukuthi impilo yaseZimbabwe injani bengabe belokho besizwa.
Unkosazana Ncube yena uthi kwabe becabanga ukuthi bona ngeke benze lutho ngoba bengafundanga labo abaqale ukubhala izingwalo olimi lwabo.
Ukubhala incwadi khona ngibona ukuthi kungaze kukhalele ukuthi uziye fike e-university. Uma ukwazi nje ukuthi uzicabangele, ukwazi ukubeka imibono yakho icace, usungakwazi ukulibhala ibhuku ngenhloso yokuthi wena uhloseni nokuthi yini into ofuna ukuyifaka, isifundo ofuna ukusifaka ebantwini.
Okwamanje unkosazana Ncube uthi iphupho lakhe ikubhala ezinye ingwalo kanye lokungena kwezokulingisa ukuze avezele abaningi ukuthi ukungafundi ngeke kuliqede iphupho lakho. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 4930 6065 15460, laku 13860 kilohertz.
Amabandla amaningi ezombusazwe athi kumele kube lomanyano odwa ozancintisa kukhetho ukwenzela ukuthi Ancube ibandla leZANU-PF. Akusizwe umnumzana Mbonisi Nyathi oyibandla leProgressive Democrats of Zimbabwe, umnumzana Akim Gasela Mhlanga weMthwakazi Republic Party, lomnumzana Dube Mkombwe oyibandla leMDCT bexoxa loGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa beFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Unyathi usungula lolu daba.
Ukubana kwamabandla yinto eqakathekileyo kakhulu, ebesiyikhangelele sonke njengabantu bezombangazwe silwisana lehulumende le ekhona. Amabandla onke akhanya alaso isifiso somanyano. Sonke sizimisele ukuthi sibambane sibe lombono owodwa ekulwiseni lokho okusikhangeleyo phambili.
Silobaba ke u-Akim Gasela Mhlanga ngowebandla leMthwakazi Republic, akutsho ukuthi lina umanyano eliwenzayo limanyano labo bani?
Okwamanje thina njengeMthwakazi Republic Party akunamanyano esiwenzayo ngezathu ezithize ezikhona engathi ukuthi ngizifake sobala ngizifake emceke, ukuthi sina njengamathebelelendo okwamanje angiboni kule ndingo indingeko yokubana senze i-coalition. I-coalition idingakala emashonalendi athi emathebelelendi.
Ujoni khonapho baba?
Singakhangela kusukusela ngo-1980 imathebelelendi vele ivota as one as a block. ivota ile njongo yayo eyodwa yokubana bazikhulule. Ngakho ke siyabona ukuthi ama coalition lawa njalo adalwa ngenxa yokubana kulabanye abantu abafuna ukuthi bazinothise ngokwemali. Ayilani labantu ama coalition la yenziwayo. Sizwa abanye bayalwa kunzima kubanga izikhundla, kubanga imali.
Sesilobaba ke uDube Mkombwe, likubona njani konoko komanyana?
Umanyano tithethela njengekuthi eZimbabwe politics sikhangela amazwe zawo sika 2008-2013 sikubona ukuthi kungcono ukuthi abantu bebambane babe ne-candidate eyodwa.
UGasela mhlanga uthi hayi ukubambana lokhu akuncedi ngalutho.
Yazi ukuthi uGasela kuthiwa ukucupha kuyavunyelwa ngoba umuntu okudalwa njengoGasela ukuthi abantu abaduba uzawajiyela mbali bani ngoba ibala lonele licela idubu phakathi lodwa ngoba imadelelele ngeregion ungakhangela eZimbabwe iprovinsi etholakala iindibi zonke zomhlaba yena ubona ngathi nxa besithi imadelelele nti batsha amandebele that's wrong into embulala yona lezo.
Lapha ke besilalele umnumzana Dube Mkombwe webandla le-MTCT, umnumzana Hakim Gasela Mhlanga weMthwakazi Republic Party, lo mnumzana Mbonisi Nyathi oweProgressive Democrats of Zimbabwe, bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Kwezemidlalo, imidlalo yenguqu yesigaba seCastlelager Premier Soccer League izamiswa kulimpela viki kudedelwa imidlalo eyokuthakazelela ikhefu lokukhumbula amaqhawe alwela inkululeko yelizwe leZimbabwe. Imidlalo yenguqu yokunanza ikhefu lamaqhawe izadlalwa ngomvulo endaweni ezijene zelizwe. Okuninga sikuzweni kwintatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kule midlalo yenguqu engamashumi amathathu lanye eqoqwe ukuba idlalwe ngomvulo kuyingxenye yenhlelo zokunanza amaqhawe alwa impi yenkululeko yaletha uzibuse elizweni leZimbabwe. Lokhu kudale ukuba kumiswe imidlalo yeviki lamashumi amabili lambili yesigaba seCastle Premier Soccer League obekumele idlalwe ngomgqibelo langensonto. Le midlalo iza kupha ithuba abantu abangavamanga ukubukela amaqembu adlala kusigaba sePSL ukuba beke bewabone senza adume ngakho njengoba amanye awo eza kuyadlala emadolobheni amancane angela maqembu adlala kusigaba saphezulu ikanti amanye awo azadlala la maqembu adlala kusigaba ezingaphansi. Njengesibonelo, iqembu leNgezi Platinum lele Cape United azadibana edolobheni leChinoyi kuthi amanye amaqembu adlala kuPSL azadlalela emadolobheni amancane ngagoqela ele Harare City lona elizavakatshela eleChegutu Pirates khona lengaseChegutu kuthi ele Black Rhinos lizadlala lele Yada eMarondera. Loba nje limidlalo iza kupha ithuba labo abangahlali emadolobheni amakhulu ukuba bake bebone inguqu ezingalaphezulu. Intatheli zindaba yezemidlalo uNation Love uthi ilakho ukuphazamisa inhlelo zePremier Soccer League njengoba bekuvele imidlalo isidlalwa kuthumuthumu ngempela sonto kanye laphakathi kweviki.
Ukumisa kwemidlalo yePremier League kule impela viki ngibona ngani kuzaphazamisa amaqembu amaningi ikakhulu lana ayilwisa kubana ebe phezulu kwengalane ngoba ebedlala kuhle. Njalo ngibona ngazani imidlalo yethu lapho sikhona lapho kulomnyaka khona isese mningi okuthi kuzaphazamisa ukuthi imidlalo leyi idlalwe kuhle kumbe iphutshe kuhle umnyaka siyaphutsha.
Kudala isimo somkhonomi singakami manzonzo, amaqembu adlala kusigaba saphezulu ayedlalela inkezo ye-Heroes Day Trophy, kodwa lo mncintiswano olesikhathi eside ungaqhutshwa. Imidlalo yangomvulo iqoqwa inhlanganiso yeZimbabwe Football Association isebenzisana logatsha lwezemidlalo lokuzilibazisa, kodwa akukacaci ukuba kuyini okuzatholwa ngamaqembu azaphatheka kuyo. Esikodlweni iHarare kuyabe kudibene inkunzi zomdlalo kwele Zimbabwe, iqembu leDynamos lele Highlanders kuthi koBulawayo iqembu leChicken Indiza dlala leBulawayo City, ikanti eZwishabane iqembu leFC Platinum ligxekwe leqembu leJapane Mine. Amaqembu akhangelelwe ukuba aphe ithuba abadlali abangajwayelanga ukudlala ukuze iphumuze labo abadlali abathenjiweyo njengoba sekumele kucace ukuba yiwaphi amaqembu alwisa ukuphakamisa isicoco sePSL kanye lalawo azama ukubalekela ukugunyulwa kusigaba saphezulu. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ichi waza waza Friday.
Friday, my darling. What a Friday, seven to fourteen.
Woza Friday. Kuwoza Friday lamhlanje sihamba lo Vusa Mkhaya ephethe idlalade lakhe lesithathu. Untathele izindaba yethu uNtungameli Nkomo sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Mina ngikhule makhaya lena. Ave ngibiza kumanyanyata.
Umkhaya wethu le idlalate lakhe leli elilengoma ezilithumi nyakenye phansi kwesihloko esithi umanyanyata.
Umalumani rocha mapena wawuthi makukhala ingoma animemezwe athi hlala. Shala manyanyata, shala, shala mchata, shala manyanyata.
Kulingoma umkhaya ukhuluma ngobugabazi bakhe obavela sobala ebutsheni bakhe okomthwentwe ohlaba usamila. Ukhulela soke isiphiwo sokuhlabela lokugiya umfokandlovu kuze kube lamhla lokhu uyaqhubeka edlondlobala njengomculi ekhaya lasemazweni aphetsheya lapho asehlala khona.
Umanyanyatha ngathi lokhu abathi ngesikhiwa ibiography ngoba ngihlabela ngento eyenzakalayo. Khonokho engikushoyo engomeni kamanyanyatha yi-true story ukuthi mina ngikhula babembiza umanyanyatha ngakithi. Nxa lamhlabelelo kwakuthiwa ngumanyanyatha kuthiwa wawuthi nxa kukhala ingqwezo kamanyanyatha emsakazweni ngisukume ngigijime ngigiye ngikoloshe ngihlabele.
Ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela umkhosi awuhlabayo umkhaya esithi mayibabo
mayibabo mayibabo elingubo elingubo ngembathe mina
lale ethi lizobuya lapho akhala khona ngokuchabalala kwesizwe sikamthwakazi. Kwesithathu uthi wena lizobuya ukhuluma ngani lapha?
Ngikhuluma ngelizwe lakithi ukuthi balisethe amini balisatha kudala kodwa abanye abantu babona nisethwe khathefu ilizwe lakhathwa kudala njalo siyakwazi sonke ukuthi khona uchaka wathi sifa wathi ilizwe leli yawuswa zinyona. So isifiso sami engomeni yikuthi khona ngelinye one day lizabuya ezandleni zabantu abalilwelayo ngoba abantu abalithathayo khathesi abalibambanga kuhle.
Ngaphandle kokuba ngumhlabeleli ozimeleyo umkhaya lilunga leqembu le-Insingizi lona eselibhode ngomhlaba lijabulisa uZulu ngamaphimbo alo amnandi. Kuleli dlalade uthi ubambisane lamanina obuntu amabili ngitsho amalunga eqembu lenobuntu phela. UDudu Sibanda lo Heather Dube kanye lo producer wokwele Austria uRoman.
Bayakala mama imakaya la khalela jinawo esiboshiwe.
Abalandeli ungathanda ukubatshela wapha masi
ukubonga okuqala usekelo ungayisiwo ngabe idlalade lazange lithengiswe ngendlela elithengiswe ngalo. Nxa bekhona abanye abafuna idlalade liyatholakala ku-iTunes, liyatholakala ku-Spotify, ku-replay lazo zonke indawo online kumbe kuwebsite yami umkhaya .net. Fanelesukungena phakathi bayelalela kumbe bethenga idlalade.
Uphuma ke enkundleni uVusa Mkhaya ngale ezisa usizi ephatha umomo waseZimbabwe ethi abalalanga.
Hayi sibongile Ntunga Mili lapho usipheko naye emnandi igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.